okwenza ke le ukuthi namhlanje kuseni sibona amapolice ayesethelekile officeini esithi azosetha bephethe i-search warrant bathi bona bathinga ama voter registration certificates and other documents prejudicial to the state. So sesibuzisisa ukuthi kathi kuyini khonoko bathi bona information abalayo nje ukuthi thina reproducer kumbe siyenza amabhuku evoter registration.
Kuyenzakala khonoko vele nxa usukhangela?
Le yaso into engayenzakala, nxa ngikhangele nje angazi ukuthi vele kunakani ukuthi kwenzakala njani, but i-victimization nje le civil society, i-victimization yabantu abamelela amalungelo oluntu, ngoba ungakukhangelisisa sibili asonto enganakanwa ngumuntu acabanga ukuthi ingayenziwa iyenzakale, even ungawayenza ama-slip akhona iyawayenzani, ngoba noma ungazi ube la ungazi wayenze awusuze ukwanisa ukuthi ube le voters roll ezasebenza. Angazi ukuthi bona bebenakani ukuthi sikwenze njani njalo kuzasiza ngani.
Kugcine ngani ke khonapho uPepe?
Basechile basuka e-ofisini abatholanga lutho, badingile badinga khonokho kade bekuthola kodwa abatholanga lutho, bebesithi bazaphenduka njalo kusasa, asazi ukuthi kusasa babese bezodingani, kodwa baswelile khonokho kade besithi bazokudinga. Kodwa ekukhona ukuthi bathe bafuna omunye wamajaha esebenza la ukuthi abuyazo report emapoliseni, ngoba bathi bazwa ukuthiwa nguye oyin charge of i-program yakhona. Thina esikwaziyo esikwenzayo yikukhuthaza ontanga ukuthi bayebhalisa ukuvota. So sicabangela ukuthi i-state izama ukuthi isethusele ukuthi singakhuthaza ontanga ukuthi bayebhalisa babe ngama-registered voters.
Lapho-ke abakade bebotshiwe kuhamba njani abangu-30 laba?
Abanye bakhululwa kuthange, kwasala ababili. Ababili laba namhla amapholisa ahambe labo enkantolo eLupande. Uprosecutor wafika wayala ukuthi continue le prosecution esithi abalacala